ndaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolwesithathu mhlaka 14 kuNcwabakazi 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje
sayisetshenziswa ngoRobert yona lalawo abathi bawasebenzisa ukuthi babuya bethunje umuntu phakathi kobusuku, umuntu achaye kungenanasitilinti sokuthi uchayelwane libe sebephongujika nje umuntu eceleni komgwaqo bemthiya nje enjalo.
Kutshunjwe umgcinisihlalo we-MDC emfakose umnumzana Blessing Kanuthunga kanye lolwela amalungelo oluntu ongoyinhlanganiso ye-Citizens Manifesto umnumzana Thathenda Mombeyababa yebusuku izolo.
Sifuna ukwazisa amaZimbabwe wonke jikelele ukuthi ngamanga aluhlaza tshoko ukuthini akusela kutshengisela ngolwesihlanu. Ngolwesihlanu eHarare sisinogasi siyaqhubekela phambili ngomsebenzi wokutshengisela, so ngamanga amakhulu kakhulu.
Ibandla eliphikisayo le-MDC lithi amalungiselelo okutshengisela ngolwesihlanu edolobheni leHarare aqhubekela phambili kuhle. Uhlangothi lwabesifazana bebandla le-MDC elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa luthi luyasekela ngokugcweleyo ukutshengisela ukuqoqwa libandla leli. Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kuwona lo msakazo. Kutshunjwe umgcinisihlalo we-MDC emfakose umnumzana Blessing Kanuthunga kanye lolwela amalungelo oluntu engoyinhlanganiso ye-Citizens Manifesto umnumzana Thathenda Mombeyababa ebusuku izolo ngabesilisa abakade behlomile bababhaxabula kabuhlungu balimala kakubi. Isehlakalo lesi sichothozwe ngabantu abaningi abagoqela amagqwetha eZimbabwe Lawyers for Human Rights leZimbabwe Human Rights NGO Forum. Umnumzana Kanuthunga uthi abamthumbileyo laba bambuze ngohlelo lwe-MDC olokutshengisela izitaladeni zeHarare ngolwesihlanu. Uthi abantu laba bamtshaye kakubi njalo utshengise intatheli zindaba umzimba wakhe obulamanxebanxeba. Asizweni elandisela intatheli zindaba ngokwenzakele.
Kana paelezo na kanganisa zviri kunze kwemutemo dzive supposed kuti vadendese kumapurisa pati chadairoverwa ishoko ravainyaya kutaura
nxa kukhona engikupambanisileyo bekumele vangise emapoliseni amazwi akade bewakhuluma ngesikhathi bengichaya ngawokuthi kuyini esikutshelwe nguChamisa. Utheni uChamisa? Licabanga ukuthi lingakhipha umnangagwa embusweni? Manje sizabona. Okwakho wena sokuphelile ngoba sifuna ukukubulala namuhla. Nxa uChamisa ezavusa, uzavusa wena usufile. Ngibaphendule ngathi madoda, nxa lifuna ukumbulala, mbulalani. Ngokutsho njalo, bangitshaye kakhulu basebengivala amehlo. Bangitshaya kakhulu ngacina ngisila ngokwenza angani sengifeyintile. Yikho okungiphephisileyo.
Ndakadai uvalaita semunhu ndapfa kana kuti ndapfenda. Saka iwo they thought we made they completed their mission. Of which I don't know what was their mission.
Lo umgcinisihlalo we-MDC emfakose umnumzana Blessing Kanuthunga yena uthi uthunjwe watshaywa kakubi izolo ngabantu abanakanelwa ukuthi ngabezomvikela kuhulumente. Umnumzana Thathenda Mombeyababa yena asenelisanga ukukhuluma laye kodwa inhlanganiso yakhe yethule imifanekiso elaliswe esibhedlela laye emanxebanxeba. Eloba enkundleni ye-Twitter, isikhulumeli sikahulumende umnumzana Nick Mangwana uthe galalwazi lokuthi ababili laba batshaywe ngobani. Kodwa olwela amalungelo oluntu umnumzana Charles Nyoni uthi akulakuthandabuza ukuthi le yimisebenzi kahulumende.
Le into nje etshengisa okusegcekeni ukuthi uhulumende lo kachiyana ngalo uhulumende owayekhokhelwa ngu-Robert Mugabe, ngoba ama-tactics ayesetshenziswa ngu-Robert yiwona lalawo abasuke wasebenzisa ukuthi babuya bethunje umuntu phakathi kobusuku, umuntu achaye kungenanastatement sokuthi uchayelwani, libe sekuphonga ujika nje umuntu eceleni komgwaqo bemchiya nje enjalo. Lokhu nje kusitshengisa ekusegcekeni ukuthi uhulumende lo uzimisele ukuthi asebenzise indlela ziphi naziphi ezimbi zonke ezokuthi azigcine yena ukuthi abe elokhu esesikhundleni, njengoba sesikhangela le march le ezabe ikhona nge-Friday. So kusitshengisa nje ukuthi bazimisele nje ukuthi bayethusele uZulu.
Uhulumende yena uthi kalalwazi lokuthi ngobani abenze lokhu, ngokutsho kwesikhulumeli sakhe uhulumende uMnumzana Nick Mangwana. Ungathini ngalokho?
Ayisonto entsha le eyokuthi uhulumende uyayala ephika esithi kakwazi okwenzakele, kodwa thina sonke siyakwazi ukuthi into enje isehlakalo esintsha asingeke senzakala elizweni lapha uhulumende engakwazi. Lokhu ayisonto yokuqala. Ivinda lapho kuthinjwa Itaidamara labo Patrick Nambayana beswelakala, uhulumende wayelokhu ephika esithi kakwazi, kodwa siyabe sikwazi iqiniso nje ukuthi hayi, uhulumende wethu nje nguye ozimiseleyo njalo nguye ongemuva kwazo lezo zonke zehlakalo eziyabe zithola uZulu.
Njengoba kulokwethuselwa lokuhlukuluzwa kwabantu okunje, bathini bona abantu ngokutshengisela kwango lwesihlanu, kabe sabi yini?
Hayi, ngitsho mnumzana, uyabona sayenza imisteki ngo-2017 November, singena emgwaqweni simacha sithaba ukukhitshwa kukaMgabe kufakwa uMnangagwa. Khathesi sesizimisele njalo ukuthi senze soneso sehlakalo esokumacha lokungena emgwaqweni, sesikhipha nje leli phutha esalenzayo elokuthabela uMnangagwa kungena kwakhe esikhundleni. So abantu kabayesazi njalo bazimisele ukuthi okungayisikho ukufa yikuphi. Nxa uhulumende ezafuna ukudubula abantu njalo etshaya abantu abulala abantu, hayi, sizabona nje ukuthi yena inhlamvu zakhe ezeziningi yini kumbe thina oZulu ithi esibaningi ukwedlula inhlamvu zakhe.
Lo ngumnumzana Charles Nyoni olwela amalungelo oluntu obexoxa ecingweni loNtungameli Nkomo weStudio 7. Kusenjalo, isigodlo someli weMelika eZimbabwe sethule umbiko sichothoza ukuthunjwa lokuhlukuluzwa kukamnumzana Mumbe Yarara lo mnumzana Kanutunga, sisithi ubudlova obunje abulasabelo elizweni elilombuso okhululekileyo. Ukuhlaziya lolu daba, uNtungameli Nkomo uxoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana Dinizulu Macaphulana.
Isehlakalo baba esiveza umumo ungekotho ukuthi isimo selizwe laseZimbabwe sini kanjani. Sesingathi bona ababili abalimeleyo okubonakala izithombe zabo nemifanekiso yabo bamelele abantu bonke baseZimbabwe abalimeleyo ngendlela ezihlukeneyo. Abanye balimele ngendlala, abanye balimele ngokuswela, abanye balimele ngobuhlungu nje obukhona ezweni lonke kuye wonke umuntu ongaphansi kwelanga laleya ndawo ozibiza njengokuthi ungumuntu waseZimbabwe. Ngakho ubuhlungu balaba abantu esibubonayo abumangalisi, bumele nje ubuhlungu jikelele babantu baseZimbabwe. Njalo baba, kuyisibonakaliso sokuthi umbuso usezandleni zabantu abanjani. Ulimi olulodwa abalaziyo, inkulumo yodwa abayaziyo ludlame ukuhlukumeza lokulimaza. Bangena embusweni ngodlame ngokuhlukumeza lokulimaza, bazophuma embusweni ngodlame ngokuhlukunyezwa langokulinyazwa. Ngakho yikho engingathi usapho lweZimbabwe lungakubhekela.
Ukuhlukuluzwa kwabantu lokhu awuboni yini kuphazamisa indlela uhulumende weZimbabwe azama ukuvuselela ngayo ubudlelwano bakhe lamanye amazwe?
Abantu abaphethe intambo zombuso wakuleli ngabantu ababuthundu emkondweni, ngabantu abangakhaliphanga njalo abangekho buthakathaka ekuzwisiseni ukuthi umhlaba usebenza kanjani. Into abayenza kathesi yokuhlukumeza abantu lokwenzani yinto eyagcina kudala ukwenzakala emhlabeni. Malutshwane kakhulu amazwe asasebenza kanjalo. Abangakwaziyo yikuthi konkana abakwenzileyo yikho kubulala umkhonomi, yikho kwenza abakwamanye amazwe abaphethe imali bangezezweni, njalo yikho kwenza umhlaba wonke ugoqe izandla ubuke yena ukuthi kathi okwenzakala lapha nayikuphi kodwa ke ngokubona kwami lapha esiya khona mawuhamba kanje laba bantu bazaqhubeka besenze nje umhlaba uze unyanye umhlaba uze ukhathale kufike esibangeni sokuthi sadiki yonke iAU yonke lomhlaba wonke uzawuthi singeke sikumele okwenzakala lapha yikho laba bona ababopha abanye abahlukumeza abanye bazazithola sebeyizibotshwa sebeyizihlukumezwa ngenxa yokuthi iziphofu bazodonsana baze bayefika eliweni ngokubona kwami ngoba umhlaba esikuwo awuhambelani lakho awuvumelani lakho lokho okwenzakalayo kungansuku zatshwala uzezwa umhlaba susithi hayi idike singenele ikhona lapho abazovuka khona ukuthi hawukasesifikelana kodwa nje badonsela khona
lo mnumzana Denizulu Macaphulana ingcwethi kwezombusazwe wexoxa ecingweni lo ntungameli inkomo we Studio 7 Ivandla leMDC lithi amalungiselelo okutshengisela ngolwesihlanu eHarare aqhubekela phambili kungelanxa kulokwethusela lokuhlukunyezwa kwamalunga abo abanye bebotshwa abanye bethunjwa njalo sekuke kwaba lembiko yamanga ebisabalaliswa enkundleni zokuxhumana uGibson Pepe usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare
ekhuluma emhlanganweni lentatha lezindaba namhlanje esigodlweni seMDC esemorgan zwangiraya uzeharare isikhulumeli sebandla lele umnumzana Daniel Molokeli uthe ngolwesihlanu ibandla lakhe lizaqhubeka phambili litshengisela phezu kokonakala kwesimo elizweni ukhuthaze abantu bonke abasekela lo abangasekela ibandla lakhe abakhuluma ngesimo esikhona elizweni ukuthi bazomanyana labo eHarare ngolwesihlanu ngemva kokutshengisela eHarare uthi bazaqhubekela phambili ngomvulo weviki ezayo besiya kobulawayo lapho abazakwenza okufanayo ngolwesibili bazalubhekisa eGweru ukuthi ngolwesithathu baye emaswingo besuka lapho baye eMutare ngolwesine ethi lokhu kutshengisela kuzaqhubekela phambili uhulumende kaMnangagwa aze abone ukuthi uZulu akaselathemba laye
sifuna ukwazisa amaZimbabwe nonke jikelele ukuthi ngamanga aluhlaza tshoko ukuthini akusela kujengisela ngolwesihlanu ngolwesihlanu eHarare 16 August siyaqhubeka phambili ngomsebenzi wokujengisela so ngamanga amakhulu kakhulu sikhuthaza amaZimbabwe wonke ukuthi abuye ngobuningi bayo njalo asimi eHarare kuphela ngomvulo siyabe sikobulawayo ngolwesibili siyabe siseGweru ngolwesithathu siyabe sisemasingo ngolwesine siyabe sisemtare
umolokele uqhubeke ethi ibandla lakhe likhathazekile kakhulu ngokuthunjwa kwamalunga alo okuyinto athe iveza ukuba uhulumende usethuswa luhlelo lokutshengisela kukaZulu ngolwesihlanu
ukhaya ngathi sokulalaba asebeyethukile and sicabangela ukuthi nibasebenza leZANU-PF neCIO ukuthini bazama ukwethusela abantu ngoba babonile ukuthi abantu beHarare sebelungiselela ulwesihlanu sebehamba belandelela abantu ezindlini zabo bezama ukuthini bethusele abantu
kodwa umnumzana Dexter Nduna olilinga leZANU-PF emele eGood West uthe ibandla lakhe aliphathekanga ngitsho lakancane ngokwenziwa yiMDC
athina indaba zeFDC azizingeneli but kufanele ngikhuluma ngendaba yemopha le esikhipha iphosa iphosa yayikhona kudala phesi sokufuze kwaba solo daba lemopha imopha maintenance of peace and order indaba ekhona engakhuluma ngayo ngokuthi nxa umuntu oyabe efakile kuzeni protest mbeni demonstration yayo
abebandla leMDC bathi kutshengisela okuqala eHarare ngolwesihlanu kuza kuba isahluko sokuqala uhlelwe MDC olwe reload lapho abakhangele ukuthi bazaqhubekela befuqa uhulumende kaMnangagwa ekukhulumisaneni labo ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngimuGibson Pepe
ukusenjalo uhlangothi lwabesifazana kubandla leMDC lithi liyasekela ngokugcweleyo ukutshengisela ukuqoqwa libandla ubathabile masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo
Isikhulumi sohlangothi lwabesifazana unkosikazi Barbara Thanyanyiwa uchasisele iStudio 7 kabanzi ngohlelo lwabo oluqalisela eHarare ngolwesihlanu mhlaka 16 Ncwabakazi.
Into ekhona lapha mthwakazi ukuthi i-demonstration yethu iyaqhubekela phambili nge-Friday mhlaka 16. Akula muntu ozasiyalisa ukuthi si-demonstrate ngoba lilungelo lethu. Section 59 we-constitution uyatsho ukuthi umuntu wonke ulelungelo lokutshengisela. Ngakho-ke sizatshengisela, asibuyeni ngobuningi, lingalaleli lokhu elikuzwayo kukhulunywa. Imisebenzi yezanu ukuthi akusela demonstration ikhona. Sibe ne-press conference namhla, saphuma le-position yethu njenge-MDC ukuthi i-demo iyaqhubekela phambili.
Omunye oyisakhamuzi sakoBulawayo ovumelane lokuba kube lokutshengisela, umnumzana Moses Ndebele, uthi sekwanele abantu kumele bakhululeke, ngakho kuyadingeka ukutshengisela.
Protest le chaza bakhona kufanele ibe khona. We need to make things right koBulawayo naseZimbabwe. Asiyafuni ukuthi sibe lokho sibandezela, sincindezele eZimbabwe. Enough is enough. Sesifuna ukukhululeka lathi independence, freedom eZimbabwe. Asiyafuni ukwenza ngani kumbe sise-Egypt thina seZimbabwe. Idiso kumele ahambe, iprotest kusofanele ibe khona. Ongafuniyoka ayekele, thina sabe sikhona thina koBulawayo and sizayimela iZimbabwe yethu.
Unkosikazi Nokubonga Sivindi esiye njalo isakhamuzi sakoBulawayo uthi abantu sebezamile ukuqinisela kodwa akulalutho olulungayo.
Sizamile ukuqinisela, kulokhu kuthiwa izinto ziyalungiswa, kodwa ziyalungiswa nanka amapetroli ayakhwela. Izinto vele ezisetshenziswa endlini every day ziyakhwela. So thina ukulungisa kwangikhona thina asikuboni. So sesibona ukuthi engxenye kungaba lama-protest, engxenye kungazwisiseka ngcono than ukuthi sithule, izinto zilokho ziqhubekela phambili.
Omunye njalo oyisakhamuzi sakoBulawayo unkosikazi Sandile Ndlovu uthi ubengafisi ukuthi ukutshengisela lokhu kube khona ngoba okwenzakala ngoZibandlela kwathiya umonakalo omkhulu.
Into eyenzakala nge-shutdown leyana eyadlulayo mina bengingafuni ukuthi ngiphinde ukuthi ngendlela engalamba ngayo ngokuswela ukudla ngenxa yokuthi sasingavele singalungisanga lutho ukuthi sizadinga ukudla abantwana bahle. Okwakhathesi ngizithumele sibili namuhla ngizozidingela i-grocery yami ukuthi nxa lolo suku luphumelela kusenzakala okwenzakalayo ngingafiki ngendlala njengakuqaleni ngizithengele izinto zami ezizantshova sibili okwensukwanyana lami ngiyethuli.
Abebandla le-MDC babe lomhlangano lentatheli izindaba eHarare bechasisa ngohlelo lwabo lokutshengisela emadolobheni amaningi elizwe beqalela khonale besiza koBulawayo ngomvulo. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo ngingubathabile Masuku.
Live Talk lamuhla kuhlelo Diaspora Forum sikhangela ukutshengisela okuqoqwa libandla le-MDC ngolwesihlanu. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abesilindweni sendizamtshina iseHong Kong Airport Authority babike ukuthi sebethole incwadi evele emthethwandaba evimba abantu ukuthi betshengisele kwezinye indawo zesilindweni lesi. Ukutshengisela kwabantu besola okwenziwa ngele China kuvale ukusebenza kwalesi silindo sendizamtshina okwensuku ezimbili ezedluleyo sokuqhamuke ukulwisana phakathi kwabatshengiselayo lamapholisa. Inhloko kahulumende yele-Pakistan u-Imran Khan uxwayise ukuthi okwenziwa ngele-India esigabeni esibuswa yilelo lizwe ye-Jammu le-Kashmir kuzadala ukuthula hathi elizweni lelo kuphela kodwa lasemhlubulweni wonke we-Himalaya. Ele-India lithumele inkulungwane lenkulungwane zamasosha ukuyavimba ukuhamba-hamba kwabantu ngesikhathi esithile e-Kashmir. Namhla kuhlelo lwethu lapho esixoxa khona lezizalwane zeZimbabwe esezihlala phandle kwelizwe, uChris Gande ukhulume lomnumzana Ishmael Dlamini ongomunye wabazalelwa eKenya ngemva kokuba Abokholo lwesipostoli baya kulelo lizwe ngeminyaka yabo 1950. Umnumzana Dlamini uthi lanxa wazalelwa kwele Kenya, ulokhu ekhuluma ulimi lesiNdebele njalo labantwana bakhe bakhuluma lona. Uhulumende wakwele Kenya wazise ukuba useza kupha abantu laba abedlula inkulungwane ezinhlanu incwadi zokuzalwa kanye lezithupha. Asizweni uChris Gande xoxa laye umnumzana Ishmael Dlamini khonale ohlewa khonale eKenya.
Sina sisezi ebezweni leKenya sezindaweni ezitshiyenetshiyeneyo njengamatawuni akhona kodwa kakhulukazi iseNairobi Central Province eKiambu kuliya kungamatawuni okukhona lapho esihlezi
khona. Khona kuhamba njani ukuthi kuze kufike sonesi sikhathi lisenelisa ukukhuluma ulimi lwangekhaya lina selihlale iminyaka kangako khona ngakho?
Ulimi azange sise salulahla ngoba abazali besaseli bekhuluma uhlobo lwabo, sizelwe kukhuluma uhlobo lwabazali. Lathi sakhula silukhuluma ngekhaya kwaze kufikele isikhathi sokuthi lathi siyakha imizi azange siluyekele, siyale silukhuluma kuphela. Kufikela labantwana athi bazeleyo thina ngazazalwa namhlanje umntwana uzala lokhe simkhulumisa ngohlobo olwakibo olwenzelo yabobaba wethu.
Manje abakho yini abathathekayo bagcina sebesenda khona ngapho kumbe bethatha khona ngapho okokuthi sebelabantwana abakwazi indimi zombili?
Sinabo kakhulu uma behlangana bona lezikolo lapha abafunda khona bayasikhuluma sibili ulimi lwesiKenya kakhulukazi yazi iSwahili i-national language ekhulunywa ngumuntu wonke. Kulelimi lwevernacular olwesiTikuyu yibalo khuluma kakhulu nga uma ungahlangana nabo bebodwa bekhulumisana labanye babo esikolo akuzumkhipha ukuthi kulenganye ayaba lolunye ulimi ongalukhuluma ngaphandle kokuthi angahlangana nami mina umzali wakhe noma umuntu owasakithi njengoba nasebethembu elikhulu kubingelela salibonane sihlonile livuka njani.
Manje libona ungani sizafika yini esinye isikhathi elizaphindela ekhaya?
Hayi, angiboni ukuthi kulokuthi kuloku kwethutha abantu bephindele kuyahlala ekhaya ngaphandle kokuthi kuva manxa singathola izincwadi zokuvakasha ukuthi siyebona lapho kwavela khona ubaba wethu nabobaba mkhulu wethu. Engxenye kungaba lesifiso esinjalo njengabantu fulini silikhuluma i-history yabobaba wethu siyizwa ukuthi badabuka ebenekanti badabuka futhi kuya amazwa njalo khona lekhaya ematopo izindawo ezitshiyenetshiyeneyo siyezwa amagama ebewakhuluma. Ngingafisela lamuntu ke ngiyibona leyo ndawo noma ngingaba le okuthi sitete ama-particulars eKenya futhi sebonyala ukukhuluma lapho ludabuka kona kuzamfosa ukuthi bezenyefika ngibebona ukuthi eyi abadala bani babazali bami badabuka lapho.
Lo ngumnumzana Ishmael Dlamini omunye wezizalwane zeZimbabwe sezihlala kwele Kenya ubexoxa ecingweni Le Studio 7 ekhonale eNairobi. Uhulumende uthi ukhathazekile ngohlelo oluqoqwa ngabebandla eliphikisayo leMDC olokutshengisela ngolwesihlanu. Idale labaphathi intambo libikwa liphumele esinqumo emhlanganweni walo namhlanje esokuthi abantu baxwayiswe ukuthi bengasetshenziswa ngabafuna ukudala ingxabangxoza elizweni. Upraxetis Jeremiah usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ekhuluma ngemva komhlangano wedale labaphathi ntambo ele cabinet, umphathintambo wezokwethulwa kwemibiko unkosikazi Monica Mthwangwa uthe kuqakathekile ukuthi elizweni kube lokuthula, ngakho ke abantu kumele bachiyane lomkhuba wokukhwabitha udlakela besetshenziswa ngabanye abantu abalenjongo zabo ezingelani lamalungelo abo. Ngakho ke ukhuthaza abantu ukuthi bengavumi ukungena emgwaqweni bephathekayo kutshengiseleni okuqoqwa ngabe-MDC ngolwesihlanu, njalo uhulumende uzathatha amanyathelo wonke awenelisayo ukulondoloza ukuthula elizweni. Ebuzwa ngokuthi uhulumende uzavumela na ukutshengisela kwabe-MDC lokhu, unkosikazi Mthwangwa uthe isisekelo sombuso siyavumela ukutshengisela kwabantu, okuqakathekileyo ukuthi abatshengiselayo kumele basebenzise ilungelo labo kodwa bengephuli imithetho yelizwe. Umphathintambo wezamabhizimusi lamafekithali umnumzana Mangaliso Ndlovu uthe kuqakathekile ukuthi abantu bakhulumisane ngokubahluphayo kulokuqala udlakela ngokutshengisela. Izipha isibonelo sodlakela oludale umonakalo omkhulu ngozibandlela lonyaka kube lokutshengisela. Qhubeke ethi ngeviki edluleyo uhulumende kulapho ayenelise khona ukuphathisa abanini bhizimusi ngoncedo lwezigidi lezigidi zamadola ukuze benelise ukuvuselela umsebenzi. Unkosikazi Mthwanga ubike njalo ukuthi umphathintambo wendaba zasekhaya olukhokhela uhlangothi le ofisi yokubhaliswa kwabantu oluka Registrar General umnumzana Cain Mathema wethule umbiko othi umsebenzi wokudindwa kwengwalo zokuhambisa zamapassport usunganeno njalo le ofisi isisenelisa ukudinda amapassport angamakhulu athoba minembili ngelanga isuka kwangamashumi ayisithupha ngelanga. Uthi konke okudingakalayo ukuthi amapassport alungiswe sokuthengiwe umsebenzi usuqalile. Abehofisi ka-Registrar General babikwa besithi bazasebenzisa njalo abenkampani kahulumende edinda imali e-Fidelity Printers ukuze bancede ukudinda amapassport ukwenzela ukuba kwehliswe inani labakuluhlu lwababhalisa ukuwathola abangaba zinkulungwane ezingamakhulu amathathu 300,000. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC ngingoPraxedes Jeremiah.
Ugatsha lwe-Environmental Management Agency i-EMA yethesa ikhansile yakobulawayo umlando wokungcolisa imfula ngengcekeza ephuma ezambuzini okungabangela ukuthi kuqhamuke imikhuhlane etshiyeneyo ebantwini kanye lakuzifuyo. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Lokhu kwethulwe ngumabhalane omkhulu wedolobho uTown Clerk umnumzana Christopher Dube emhlanganweni wekhansili ethi abe-Environmental Management Agency babacala ngokufaka ingcekeza emfuleni eseduze ledolobho ikakhulu ugami lomguza. Bathi lokho yinto engalunganga ebantwini, izifuyo kanye lezinanakazana. Umnumzana Gilibone Khabo isikhulumeli senhlanganiso emele amalungelo ezakhamuzi uthi lokhu kwephula ilungelo labo.
Lawayo sesikhanya sesifaka entweni ebisela amalungelo abantu emuva. Amanzi into eqakathekileyo njalo kubi ukuthi thina sibe sisiqhenya sithi si-Baseline Council ngapha thina sinathisa abantu amanzi angcolileyo. Ngapha nxa sowusiya emakhothi kuzaphuma izimali eziningi ukuze kubhadalele amaloya landline and khonokhuku imali yangikhona izaphuma kuma kuma-ratepayers iphuma kithi thina izakhamisi. Bona kungcono ukuthi babone ukuthi thina okwethu nxa sikhangela ingcekeza yethu imanejwe kuhle. Sile ndawo engalethwa i-Asiebo Farm ngikubona ukuthi ngabe infrastructure khona phani iyalungisa.
Umnumzana Moses Ndebele ongumhlali wakobulawayo uthi abasela siqiniseko sokuthi amanzi esiwasebenzisayo alokhe ehlanzekile.
Njengoba sokule rosuwa engenileyo emanzini ethu akufanele sibe siwanatha siwasebenzisa ezindlini. Asisela siqiniseko sokuthi amanzi angikhona abe ase-right sechenile embese asekho right. I-City Council ayimeke sure ukuthi amanzi ayaklinwa ngoba sagcina sesihlala njengaseHarare sesinatha amanzi ale dot sesingasahlalisekanga kuhle. Kugcina sokukhoza okholera leminye imikhuhlane esingayizwisisiyo lapho. Sinabantwana abanatha amanzi lathi sawanatha amanzi sawasebenzisa. I-Rosuwa leyi ifanele ilungiswe ngokuphangisa abantu bengaka-affectiki kakhulu esigabeni sethu sakobulawayo.
Umnumzana Ngqabutho Changane laye ongumhlali wakobulawayo ucizelela ngokukhulunywe nguNdebele.
Lathi sinje asisakwazi ukuthi amanzi layo esonathayo ahlambuluke njani or anjani or vele asevele seyidodi. So mina njengami ngakhuthaza abantu ukuthi before bethatha la amanzi bezame ukuthi befake amanye ama-chemicals anjengabo water guard or bewabholise because akulunganga especially for abantwana abancane.
Abantu bakobulawayo baveze ukukhathazeka ngempilakahle yabo bethi yonke into eyenziwayo isebenzisa amanzi njalo iningi lingazi ngokwenziwa yikhansile bethi kukhanya bengelandaba ngempilakahle yabo. Labo abalezifiyo abahlala eduzane lemifula le bakhala ngokuthi balakho ukulahlekelwa kakhulu ngakho ke becela umansipala ukuthi athathe amanyathelo ngokuphangisa okuvimba umanakalo omkhulu. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Siyabonga Bathabile Masuku. Hayi ke silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.